Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ali ngali tshona njani izulukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 3 zibandlela 2019 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi. Ngoba iDelta kusiyo lenkingi. Inkingi sokuthini njonge lizwe sizihlela manga manga. Ukuthi yusa le bhundu kuyalingana. Kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingana. 1:30 iDeltians business okutsho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kubathengisela mahara.
Izakhamizi zeHarare zethuswa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnedelo tshwala yeDelta athi konke akuphekayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela.
Izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali le eyiyo uhlobo lwayo esiyilinyazwe amandla ayo. Lidola engasalingani ledola le-America ngoba uholo labantu adisedoleni le-America njengoba seliphumile kwase edoleni le-America abayibhoni yikho lokho sokulobu nzima khona akulantu behlanganayo okukathesi.
Ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo, ngakho-ke sebebambisana labodokotela asebele nyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengasenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeHarare seziveze ukudana okukhulu kanye lokwethuswa ngosekucabangwa ngamankampani ambalwa agoqela elungisa onamnedelo tshwala eDelta esethule izinqumo zokuthi konke akulungisayo sokuzathengiswa ngedola leMelika kuphela. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Embikweni owethulelwe uZulu Izolo, inkokheli yenkampani yeDelta eZimbabwe ibalise ukungenelisi ukuhlanganisa imali enelayo ukuze ithenge ukusebenzisa lokuphekisa abakulungisayo okwenze bathatha lesi sinqumo sokuthi bathengise impahla yabo ngedola leMelika. Iningi labakhulume leStudio 7 bavayize ukudana bebalela ukuthi lesi sinqumo sesizogokela ukuthi amakampani amaningi elizweni athengise ngedola leMelika elivele lingekho elizweni. Umnumzana Sikhosana Ndiweni sakamuzi seHarare uthi udanise kakhulu isinqumo lesi esithi sokuzaba nzima lapho engabalezethekeleli ngoba ehola ngebhondi.
Azazi mfowethu, thina imali yethu siyiphiwa iku-eco cash. Intengo yokuyathenga i-US namhla ibidlalela kubo 320 nge-eco cash. Imagine. So basho ukuthi ukuze nginathi utshwala sokufuze ngiyehlukanele mali eningi. Imagine imali yonke yona le akukho fair. I mean isalari yami ayikhwelanga, lokhu imi ndawonye.
Umnumzana Mdudu Zincube uthe loba nje utshwala sebukhwezwe intengo le yinto eyimvama njalo asebeyijwayele. Usola nje ukusetshenziswa kwedola leMelika osokuza kwenza isisindo salo siqonge ngamandla nxa liqhathaniswa lebhondi.
Ebantwini abanathi utshwala akula mehluko oyabo khona ngoba vele bebevele iBIA utshwala be-$1 bebekuthenga sibe siwuthenga $3 to $4. So inkinga esikhona nje ukuthi sokuzamele umuntu abe lodubo lokuqale ayedinga ama-US dollar ngoba sonke siyazi ukuthi i-foreign currency yahlupha.
Umnumzana Tedios Maturu isakamuzi sebulirirwe eHarare yena uthe ngakukho okuningi okungabe sekuguqukile ngoba lapho abathenga khona bebevele sebethenga ngentengo ephezulu.
Kunzima ndoda emntwini omnyama ngoba singakhela athi eZimbabwe ndoda iyusa la ngona leyahlupha ukutholakala balutshwana abahola ngeyusa ukuthi ukuthi abantu laba sizasibona izinto zikhwela unnecessarily osokulanjwa nxa utshwala lama drinks sokuthengiswa ngama US dollar okulandelayo ukuthi ukudla uzathengiswa ngama US dollar
egcizelela kulokho umnumzana Maduro uthe iDelta ngenye yamankampani amabili amakhulu eZimbabwe okusho ukuthi ingakhokhelela ukuthini amanye amankampani lawo aqale ukuthengisa ngedola leMelika.
Ungabona iDelta isicharge ngama US dollar osekusele ukuthi eConnect icharge ngama US dollar amakampani la ayi-2 yiwo amakhulu lapha eZimbabwe engavele enze njalo konke osokulandela ngama US dollar. Impilo isinzima.
Ingcwethi ehlaziya ngezinhlalakahle kaZulu unkosazana Dabita Nkomo uthe isinqumo ebesenziwa inkokheli yeDelta seluphawu nje lwenkinga enkulu okufuze ixazululwe nguhulumende wakuleli yokusalala kwemali lokulungisa umnotho welizwe.
Usoli Delta singayisola kodwa nje ikudlala ngesikhathi ngoba iDelta akusiyo lenkinga. Inkinga isekutheni nje ngilizwe sizitela manga manga. Ukuthi yusa le bhundu kuyalingana kodwa siyakwazi kusonke ukuthi asoqinisa kaze kulingane 1:30 iDeltians business okutsho ukuthi ikayeleli inzuzo ethile ekuthengiseni kwabo kabathengisela mahara.
Encwadini ebhalwe inkokheli leDelta izolo bachasise ukuthi ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe alisenelisi ukubapha imali enelayo yakwamanye amazwe yokuthi benelise ukuthenga okusebenzisa ukuze basebenze bengela migoqo. Babuye bachaza ukuthi nxa bengasathathanga isinqumo lesi abasoze benelise ukuqhubeka besebenza. Inkampani yeDelta isiyo ezithengisa impahla yayo ngedola leMelika kodwa amakampani afana labo Chicken Inn aselentengo ezijeneyo eBond Note ephezulu ledola leMelika enganeno okukhomba ukuba ilizwe lizabanjwa amandla ukusebenzisa idola leMelika lonyaka. Ngomnyaka odluleyo uhulumende walise abathengisa imithi yokwelapha namaphilisi ukuthengisa ngedola leMelika esithi lokhu ikugqila uZulu ngoba bephiwa imali yakwamanye amazwe libhanga elikhulu eleRDZ kodwa bona bathi ayeneli imithi lamaphilisi afunwa nguZulu. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule kodwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kumalanga edluleyo wale wemba phansi ukuthi idola leMelika lizaphinda lisetshenziswe kuleli ethi uhulumende kenelisi ukulithola ngobuningi balo. Lokhu konke kwenzakala ngesikhathi odokotela lababalisi labo sebenqume ukuthi umqhashi wabo okunguhulumende engehluleka ukubaholisa ngedola leMelika kabasoze babuyele emsebenzini bazaqhubeka bekhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Silokho sikudaba olufanayo ababalisi labongi bathi kabasenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yokugugudeka kweholo labo ngakho ke sebebambisana labo dokotela sebelenyanga bekhalale umsebenzi befuna ukuholiswa ngedola leMelika. Inhlanganiso zababalisi kanye lezimele abongi zethule umbiko lo namhlanje ziveza ukuthi iholo lazo elo hlobo lwemali ebizwa ngokuthi ngama RTGS seliyingcosana. Ababalisi labo bathi kabasoze baye emsebenzini kuthi abongi bakhangelelwe ukuthi bazahamba emsebenzini kabili ngenyanga kuphela. Asenelisanga ukukhuluma labamele izisebenzi lezi. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF othi uhulumende uzama ngamandla wonke ukuthi alungise konke okuhlupha izisebenzi loba nje isimo somnotho sisibi kakhulu elizweni.
Kuyakhombisa sobala ukuthi umumo wezinto ulukhuni akusonto singayibalekela leyo into eqinise ukuthi izinto zilukhuni ikakhulu kuholo lezisebenzi ngemali leyi eyiyo uhlobo lwayo esilinyazwe amandla ayo lidola engasalingani ledola leAmerica ngoba umkhulu labantu athi lisedoleni leAmerica njengoba seliphumile kwakhe edoleni leAmerica abayibhondi yikho lapho sokulobunzima khona akulanto ehlanganayo kade. Kodwa uhulumende welula izandla zonke ukuthi ufuna ukuthi akhulumisane lezisebenzi zakhe uvulile fila amasango ngileqiniso umongameli ukwagcizelela ukuthi isuke ezedlile ukuthi kumele kukhulunyiswane sibili abantu bakhangele sibili umumo okhona lakho kumele kube abantu bekhangela umuma esiphakathi kwawo lobunzima esiphakathi kwabo bakuvuma ukuthi hayi sibili siphakathi kobunzima bese kusiba nendlela uhulumende ancedisa ukuthi azwisise olunye uhlelo olukhona olwazi zisebenzi engikuthandayo ukuthi kumele njalo sibe ngabantu abathatha umumo lo siwukhangele kube ngowethu sikhangele ukuthi kuyalunga sikhangelele khona okodukuza ukuthi xa sikhangele ukuthi kulunga uhulumende usesemutsha lo asimncediseni lathi njengesenzi kakhulu
ye kodwa-ke kodwa kukhanya kusobala sibili lapha abagawula ukuthi uhulumende ungani sefuna ukuba yithusela abakhala lo msebenzi ikakhulu amadokotela bathi bayabona sokule joint operations command kumbe kuthiwa kuyini i-special task force so bezobetshaya luvalwa ngakhonokho ngakho-ke uhulumende yena kumele enzeni ngoba uhlupho lolu luqhubekela phambili babagawule
uhlupho lolu lungaqedwa kuphela ngokukhulumisana okukhona phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe hhatshi ukwethuselana kodwa ukukhulumisana okuqondileyo silokuqotho okuleqiniso futhi phakathi lokulezithembiso ezilandelayo ukuthi hhayi phakathi komumo esiphakathi kwawo lo abantu akulamuntu ongaboniyo tibisa ukuthi phakathi komumo onjani amadoda omthula inqube babhizi bayasebenza ngileqiniso singabanika isikhathi nje esilutshwane esithile eziyizinto sizazibona zisenzakala ngiqinisile simile ukuthi akulalwanga lapho kuyasetshenziswa simile kodwa-ke ngilusiza ukuthi seneza kungena phakathi kobunye ubunzima obedlula bonobo ukuthi into zilunge umgwaqo esihamba ngawo usesezaba lamagwampa lamagudi simile kodwa phambili ngale kuzalunga so kufuna ukuthi lokuzinikela lokuzimisela kodwa okunye engikuthi engizama ukuthi ngifike kikho yikuthi singahlanganisi izinto lezi zepolitics kwabantwini bakithi ngoba abanye ezepolitika sebengena kulethola ithuba lokuthi bangene ngento into bathumayela ivangeli lawo batshela abantu ukuthi hey uhulumende ngabe uyakholisa abantu ngama-USDola kodwa bona ama-USDola akona khona ayivele bekwazi ukuthi kawakho labo bengalawo
lezi yindlela nxa sikhangele babagawule khonapho okujoyo siyakuzwa sibili kodwa-ke nxa usubheka sibili ukuthi ama-RTGS lawo lamabhondi kuvele kungana kusasebenzi kwezomnotho kwelezimbabwe so-ke ngikho befuna ukuthi beholiswe ngama-US dollars njalo bathi i-politics kumbe ezombusazwe azikho phakathi batsho njalo gawule
ye liqiniso lelelo ngithanda ukuthi kube njalo lezinhliziyweni zabo kodwa bengabi njalo sokubuya abanye labo bebhoda ngale bethi bandabanda becatshile besenza okunye okungayisiko kodwa mina engikugcizelelayo tibi ngithanda ukuthi ngabe uhulumende uyanikwa ithuba wakithi ngabe sokwedlula inyanga ezingu-6 ngabe sesikhuluma ukuthi uhulumende kathi uyenzani akukakhanya ukuthi kwenziwani but inyanga ezingu-6 zingayidlula ngale hhayi ngile kuqiniso ukuthi omthuli baza besephumele olunye ulutho olubambekayo sibili oluzancedisa kona lezisebenzi zikahulumende kodwa uhulumende kayihlulekanga uthembisile njalo uyathembisa kathi esukuthi ukuthi okunye kwakhona eziyizinto zakhona izikhala zezisebenzi uzazikhangela ngendlela ezishiyeneyo kodwa-ke okufanele okukhangelayo ukuthi lokunye zikahulumente zidingancedwe ngakho ngoba yona imali ye-amerika le asinayo tibi
olo-ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu p f bexoxa le-studio 7 ecingweni esetsholotsho
belikwazi na ukuthi i-Studio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz
izizalwane zakwele China eziyisikhombisa bezisemthethwani ndaba lamhlanje edolobheni le-Victoria Falls lapho obekumele zithoniswe icala lokutholakala zile mpondo zikabhejane ezilesisindo esifika phose intengo efika phose isigidi samadola i-$900,000 zetheswa icala lokwephula iziqondiso zomthetho we-Parks and Wildlife Act ngokuthi kuthiwa zatholakala zithwele impondo lezi okungekho emthethweni. Umantshi uNkosazana Rangari Rai Gaganje uvumelane lo mtshutshisi uMnumzana Bhekimpilo Tshabalala ukuthi sokuthethe isikhathi eside abantu laba bengakathoniswa icala leli emthethwandaba. Udaba lolu lukhangelelwe ukuthi luzathethwa mhlaka-9 ngozibandlela. Abayisikhombisa laba ababotshwe ngeviki ephelileyo njalo abamelwe ngumnumzana Give Mom Viringi bayaliphika leli cala. impondo zikabhejane zingumuthi wemacansini kwele China.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika kwemnotho elizwe, abahlala emaphandleni bathi umumo usumubi ngamandla ngoba bengesenelisi ukuqhuba inhlelo zokuziphilisa ezigabeni zazo. Asizweni okuningi ngalolu daba, kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosikazi Fedi Dube ohlala esinampande eBinga.
Umnyaka omutha siwungenile bhatudubo ukuthi abantu abalakudla, abala mali, ezitolo ukudla kukhona kugcwele ezibili gadi akuthengeki. So abantu bayahawula vele kunendlala lapha kuyasiwa. Nenhlanyelo abazizuzanga, inhlanyelo lazo bazinikwa amakhabhuku, nikwa naba abebandla elibusayo. Hayi imkhuhlane la abantu bayagula ezibhedlela kulaludo. Amabhakethi awatholakali ukuthi umuntu angazuza umumba awuthengi. Abantu ngayelo mumbu bezithengiselana ngezihlobo. Nga ungela sihlobo vela awusile.
Sake saxoxa lani kuwona lo msakazo lisithi kule nhlelo.
Ihlelo sikhona sikule zozivande kathesi bahlanyele umumbu ngenxa yezulu because amanzi esehomile. Then abanye bayakha amakliniki njengakithi ngapha siyakliniki. Sizaphela vele sesakhinje amanesi. Uhulumende vele uzidubele asikwazi nokuthi kumbe silohulumende thi. Kangela njengalapha lapha engikhona eBinga kuwadi 3. Siyahamba sibili 15 kilometers ukuthi yezuzi ama-health services esiyabhuwa. So nxa usiza ubuhlungu bona buya nomama betshona bekhona ngalo baba beselela abantwana. So beza ubuhlungu bagcine becontribute ama-contributions abo. Bazakele bodwa incediswa ngabe. Ngabe abe-SPA.
Uhlupho lwemali lona ke?
Hayi uhlupho lwemali kunzima. Bayahola nababakhola imali lokuze ne-social welfare. Bangazuza ama-use akhona kubuya abanye ababuya nezimota zabo. Bafike babatshintshele bebarobha. Abanye bathengisa i-cooking oil befuna ama-use angikhona. Bahambe nawo kobobulawayo kumbe eHarare. Ngapha emakhaya kusale kungasela le. Ekupheleni komnyaka abantwana abaningi ababhalanga ama-exams. Kuze kwakubhadala imali yokufotokopa amaphepha yama-exams. Awema-exams angikhona abantwana abazange babhadale ama-$4. Abazali bayishele.
Siyabona ukuthi izikolo sezivulwa abanye bakhala ngama-prices ama-uniform ukuthi aqonga.
Lapha abazali bali kufava ngiyanda ubuzi ngamuchitonga. Ibhuku lili kuchita 80 cents. Amwe mabhuku ma 32 pages ari kuchita $1.50. Kuri kunota bala magrosa. Va i community ri kufava. Isevo so mputu vedi vana vechikolo takakofunda. Because ta ma uniform mina mpeve dano. Ndira suma ma uniform. But material kuti ndijane lembo mendi ndi order ku Blawayo. And kuti uzwe even u charge $12. Muzwe luri jana kuri mari yako. Takwe. Tukana vali kuinka bed, food, no books. No what even my teacher machokota we because vasgarita vali kubhadhara kuchikolo. So vere mbumi kuri kuti umina. Even tuchita ma meetings tuambule tawe nkutuya. Because vaba lisini edife. So nto takati edife manje tava problem.
Alo ke ngukosikazi Fepi Dube obexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 esesinampande eBinga. Good Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngezinqumo zabesifazana lonyaka ama New Year resolutions lobunzima ababhekane labo. Nxa lifuna ukungena kuhlelo sithumeleni umlayezelo olenombolo zenu kucingo oluthi 001-202-465-0318 kumbe lizilobe ekhasini lethu ele VOA Ndebele kuFacebook. Alebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zikamunicipala weThekwini kwele South Africa zibika ukuba owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma uzakhalela ezinye zengoma ezikudlalade eli elisalolongwa lengoma zempini yokulwela inkululeko yalelo lizwe. Laloba umongameli Muhammadu Buhari wakwele Nigeria webandla ele All Progressive Party ebhekane labaningi abafuna ukuncintisana laye kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Iningi lithi ongenelisa ukumphikisa esikhundleni ngu-Atiku Abubakar webandla ele People's Democratic Party olosekelo olungalingana lolwakhe. Isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Jaramba uthi ukukhalala umsebenzi okwenziwe ngabodokotela lokuzenziwa ngamatitshala kulezombusazwe phakathi. Ngalokho uthi inkokheli yabezomvikela phansi kogatsha lwe Joint Operations Command kumbe iJOC ihlangene yavumelana ukuthi kulesandla sezombusazwe kudaba lolu yikho sebengenele. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi endawonye lomlandeli webandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani ukuthi ukuthabe njalo kuyabe kuyikuphosisa akusokwethuleka kodwa ke imbamba ndawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nxento zize vele kufuna kanti ngabe izina amabandla aphikisana bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hayi esingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elezamthetho elibusayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe nomlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi izano PF ungakabi NDC ungakabi ngisho kube eyimpathi ethize uqala ube isizalwane sameli lizwe leZimbabwe. Ngakho ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo entweni yonke esicabangayo sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye wena mnumzana Sibindi uthini wena ngodaba lolu ingathi yehlulekile yini izano PF?
Well, okuliqiniso ukuthi abantu bebegayele ukuthi iZANU PF, uhulumende weZANU PF, abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho ukuthi engathi mina lapha iZANU PF okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu ukuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezaba-affecta ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube nalokukhulumisana ngoba idale kuloko kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ngathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF uhulumende weZANU PF kule ndlela yokuthi ngakusizala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum lena okuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenise uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqhathi ingenise le labor iforum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba le zinto ilizwe ngenze ngahambi kuhle abantu befaka amakhanda ndawonye babonisane kodwa singananzelela ahasi mngakhathi esiminyaka kukhanya ungathi iZANU PF leyana ifora iyayidelela kodwa thi siyakuphonsa leyana ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kulezinye izinqumo esibona ngathi ziyenziwa iZANU PF ezenzo zingasihambeli kuhle. For instance kathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima imisebenzi ayikho abantu bayalamba kodwa phezu kwalokho ihola abantu liphansi intengo ziyakhwela kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifaka i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya khonokwana kuvulala futhi umuntu nalo vele uthwele nzima.
Nanto ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona?
Ngiyamuzwa umfo wethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe uqakathekile kubalulekile khonoko. Kodwa ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo ukuthi lapha abantu bebonisana. Umkhokheli weZANU PF njalo enguye umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ukubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye engumongameli olalelayo okuthiyene nalokho esathila kokuqala ukubana siyakwazi ubana siphansi kukababa uMgabe lokungani kuyahlupha khonokho kodwa kathesi-ke ubaba uMnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni ngizobona uyamthola izimi kuma-social media ethu laba o-Twitter o-Facebook naloko okushiyetshiyeneyo ukuthi wena sikhulumeni sibonisane. Kodwa-ke udubo nje ukuthi wona abanye bethu basuka babe ngabaphoxayo nabathephisayo abangakhiyo. Kodwa yena-ke ngumuntu ofuna ngabe ukuthi wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifo ukuthi ngamthethi yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Sibindi, usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa, ikakhulu labo abathi ibandla lezanu PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngathi kufanele balingqondo ukuthi ayibinale syndrome besikhuluma kanje. Uzizwa abantu bezifike besithi bona ibondi ye-US dollar leyo kuyalingana, kodwa kusegcekeni kakulingana ungakhala ama-prize ukhanye ezenzakalayo ukhangele ama-exchange rate akuhambelane. So iba lezanu PF likaze lifika belivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho mbona ingathi izwe lizaba-right. Kanti esikhuluma nge-Indigenous Industrialization Act, uhulumende uthi yena Zimbabwe is open for business, kodwa ezokulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe. Akula muntu ole mali yakho ozakuyenza efama enezitshalo. So yiyo zento fanele zikhangele kukhuliswane samapholisi zakho ongathi ayixotha abantu abangasincedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhuba bethi hayi bandla ezanu PF selehlulekile.
Alo-ke uMnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa endawonye lo msekeli webandla lezanu PF uMnumzana Joseph Chuma. Umuzi wonke uthe waba ngumlotha imoli yonke yasala ingasela ndawo yokuhlala ngemva kokuthiswa ngumzukulu obedakiwe emangweni weShagari eLowakweru. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umzukulu kaGogo uManxube uDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya wathisa izindlu zonke zachabalala.
Umfana usenzele izilingo lapha ukusithisela umuzi phakathi kwekhaya emzini kakhulu Nhlane. So umfana uthe nawo yini bedakiwe. So akuphuma ngalutho endlini kushe konke kwaphuma ibhesibhesi kuphela. Hayi, izigqoko zilobile zonke.
UDumisane Nhlane uvuke ubhova echitha imbiza eziphekiweyo wabuya wathisa izindlu zonke zachabalala.
Ukhonge ukufika kuphela nje wahlala phansi kwami khonapho waqalisa ukukhuluma ukuthi yena ngingaligebheli igodi likwane. Nathi igodi likwane kwenze njani. Wathi anyalitshenga ukuthi ngizondile ngingatshayelela umntwana phansi lapha ngendlela yedwa. Nathi umntwana wakhona loyabumbula lezenze njani. Wabe mphakamisa umntwana lowa. Nxa emphakamisa umntwana lwana ngazithulula ngangakhulumela. Wathi funa ukutshengisa ukuthi ngizondile wahle wasukuma wakhaba ipoto. Usekhabile ipoto waphakamisa ipoto yesithwala wahle wachitha amapholi.
Okwamanje uGogo uManxube lemuli yakhe basele egcekeni.
Zilalela khonapho.
Phandle egcekeni.
Sizilalela khonapho. Kodwa nxa kuyikuthi izulu likhona hayi ngiyalala ngale komamdawu ngale. Kodwa bakamathuli uthuzukulu angimzondi ngiyamthanda sibili kodwa ngibona ukuthi uyejela sokuthi ngiyamzonda. Ngicinga yomthetho ngangilungisela uyezelungile.
UMnumzana Benjamin Mpala ngukansela weWard 7 lapho okube lesi ndaba phendule khona.
Kukube le double tragedy because umama wakhe ubhubhile, ubhubhela last month lokhu ebhizi ekhala umama wakhe ngapha la kumuzi ngapho suthile walaludo lokuyifethaleza lokhu wayekuholile uthile lakho suthile phakathi umbokumncane ade lakho buthile. Akulaludo totally. So we are appealing to anyone okhona lapha emhlabeni uzwa elo sisi.
Hayi, isikhathi iso singasavumi. Siyabonga Ezra Chisa Sibanda ngokusigqibela uhlelo lwethu ngodaba oluzwisa usizi kakhulu. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa nje ukusitinta njalo ekuseni ngo-6:30. Igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.